Lingali tshona njani mthokazo muhle Zimbabwe muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 elizweni. Kuhlelo silomnumzana Thando lwenkosi Inkomo wenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19.
Ngiyakwamukela kuhlelo njalo.
Ngiyaphila Mike.
Asithinteni udaba esilalo namhla kuhlelo. Awungitshela umbono wakho mayelana ngokumemetheka kwalomhlane elizweni.
Sibonile ukuthi khona abantu abaningi eZimbabwe sebehlukuluzekile umkhuhlane lowo. Siyananzelela inani labantu abawutholileyo likhanya kulinani nje eliphansi, kodwa sesehlelwe iCOVID-19 sigcine sesivala amabhoda, savala amabhizimusi, kwagcina abantu sebengakho emsebenzini. Sikhangele ukuthi njengoba songani kuba ngcono lathi nje empilweni sizenelisa ukuthi siziphilise kangcono.
Bengicela ukuthi utshele uZulu okunengi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I-IM4 Bulawayo ile ngatha ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu. Lo gatha lelo esithi i-biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso, ngikhale enye inhlanganiso othiwa yi-TIBA, Tackling Infectious Diseases for the Benefit of Africa. Sisebenzelane le-TIBA ke ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale esithi i-RDT. Khonapho futhi ku-biomedical sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbeda, zithole imithi. Olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi yi-social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi yi-psychosocial support, ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi bathole uncedo lokuthi labo bamelane ngama-challenges alethwe yi-COVID-19. Then khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokho ababe kudinga nje njengoba phela beyihlelwe luhlupho olunje. And then igatsha lokugcina, igatsha lo lesithi ngolwe-resource mobilization, lapho sidinga khona imali, sidinga khona konke nje okudingakalayo ukuthi uBulawayo leZimbabwe imelane le-COVID-19.
UZulu koBulawayo ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu, ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso basukumele phezulu abantu abatsha baba bavolontiya ukuthi baphathise lapha lalapha lalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu base baqalisa la ukuthi bakhankase ukuthi umkhuhlane lo ungabi mnengi kakhulu e-Country Park laphana. Basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19, lekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njenge-IM4 Bulawayo kube umsebenzi sibili olula kakhulu.
Isikhathi yiso sesidliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga uthando lwenkosi ngokungena kuhlelo. Ngenani kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngolwesibili 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7, lapho siqhubekela phambili sithi udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Isikhathi sami sesiphelile, sengitshaya phansi izulukandaba olivalelisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMike Wobe. Mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle. Bye-bye.